izakhamizi lezo zithi abakhi bedamu leli abeZimbabwe National Water Authority baqala ukususa imitshina yokugebha izimota kanye leminye imitshina ngenyanga kwaLwezi kungenasizathu esatshelwa inkokheli yezigaba kanye lezisebenzi. Sixoxele umnumzana Jeffrey Banda wakwasebenza eziminya ngokwenzakalayo othi kakucaci ukuba umsebenzi uzaqhubekela phambili nini, njalo ngokuna kwezulu imbundu yedamu leli eShangane isiqala ukudilikela.
Kule food roller A1 yafaka yekhona.
Umnumzana Lameck Dlamini isakhamuzi seMenda uthi ulokudana ngohlelo lweziminya ngesizathu sokuba amanzi aluhlupho enkaye.
Lo nyaka futhi kuyaphinda kubuyela endlaleni ngoba isikhathi esineyinkomolo zaloma ngobe zifika eThangani. Manje eThangani lena kufukuluye umhlabathi wonke kwafukulwa kwafula, awusela ndawo yokuthi inkomo zidlale, inkomo vele zibhoda lamagumba khona.
Sixoxe njalo lokhansila kaward 28 umnumzana Nomendebele laye othi basemnyameni ngokwenzakala ehlelweni lweziminya.
Sakungubona bethutha izimpahla zabo behamba. Ha ukuthi basivalelise abasizo lathi sifungubuza kwazisebenzi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo. Bathi hayi, bathe mhlaka 29 December they will be back, bathiya kunjalo. But okwasidanisayo ukuthathwa kwempahla.
Ukhansela kaward 19 umnumzana Thukelihle Mabuza Ncube laye uyangeza.
Abazange babuye ukusitshela ukuthi banjele njengokhansela nginje ukuthi sesihamba silapha sihanjiswa yikuthi lokuthi.
Unobhala webhuku lakweliva Khumalo eMenda unkosikazi uSitshengisiwe Sibanda uthi nabo basemnyameni ngokwenzakala eziminya.
Sisise ukuthi liphumelele idamu, lakhiwe idamu sithole ukusila, esizayenza izingadi okuzasincedisa labantu abaningi abangasasebenziyo sebevele zedamu.
Loyiso sikaDlamini ukuba idamu leli lakhiwe.
Ngoba nxa abantu bezafelwa zinkomo baphinde baswele umsebenzi, kanti bazaphila ngani ngoba inkomo lapha ziphelile. Namanje amathambo masihambe egangeni agcwela inkomo zilambile, akunamanzi, hayi azidli lutho.
Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo seMathepheleleni North uthi uhulumende ubengasela mali yokuqhubekela phambili ngokwakha idamu leli.
Abese ukontrakta sezoluto ebehlezi kungasela ama-disbursement amafanzi ilokhu izeni siphelile ibhajethi, but ngithemba kubhajethi yona le iyalo nyaka ka-2025 sikhangelela ukuthi igwayisha ngane demu inikwe imali iphele iziminya demu ikontinue ichova lapho ukuthi uyilalola idamu lelo liphele.
Ngokutsho kweziphathamandla zikahulumende ezikuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye inhlelo ezigoqela ukuphehlwa kwamagesi le-irrigation lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emeluka ezedlula kancane ikhulu lamashumi amathathu amadola 132 million. Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathepheleleni North ngemva kukagwayishangani, yona nayo ekhangelelwe ukwenqabela uhlupho lwamanzi kubahlali bakoBulawayo lezinye izigaba zeMathepheleleni. Uhlelo lweGwayishangani lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphindwa lathathelwa phezulu yiNational Mathepheleleni Zambezi Water Project. Ngibele iStudio 7 ngisenkayi ngemunokuthaba Dlamini.